Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi iZANU-PF abantu sebezabona mhlophe ukuthi lokhu besala ngeGugulawundi kuliqiniso ukuthi iZANU-PF yaqeda abantu ngesikhathi leso. Njalo abantu abananzeleli ukuthi uJonathan wakwazama ukufaka i-private members bill ePhalamende. Lo lami umafa ngiseParliament ngazama ukufaka ukuthi abantu qale lungisa abantu abafayo, kodwa konke lokhu uhulumende waphakisa ukusivalela. Okwenziwe nguJonathan ngiyakuvuma, njalo ngimthayela ihlombe ukuthi kuzavulela abantu bonke abaulawela izihlobo zabo ngesikhathi eGugulawundi. Ngithe ngikubala ngahle ngamthayela ihlombe ngamfakela kuWhatsApp ngisithi kaqhubeke enjalo lokho okokuthi izanu is moment of madness, sokuzabayangisa sokusegcekeni ukuthi into abayenzayo ayisozigcibeleke.
Ye, manje singathini kulabo abanye labo ababe belezihlobo zabo ezabulawa ngesikhathi seGugulawundi besazi ukuthi amathambo abo angapi kodwa bengela mali kumbe yona imvumo yokuthi bagebhe amathambo la bangcwabe katsha?
Yikho ngisithi isenzo sikaJonathan sesivulele uZulu ukuthi laye ehambe kuma-DA esiyakhombisa ukuthi lapha kuleli hlobo sami ngiyakwazi kuzaba lo mthetho efunekelayo yokugibha amangcwaba abantu laba, kuzabuya amadona lezihlobo zincedisane.